ngingathi nominate iconstituent yami ngemva kokubana ngitshengisele ukuba available kwami, kodwa engunanzelela kakhulu okwenza bangiyinominata ngingasebenzisana lesinye isigaba within i-constituency yami belahlekelwe izindlu izulu lelana lika-2016 to 2017. Ngithe ngikhulumisene nabangani bethu abase-UK ngenelise ukubatholela isamende le-roofing material, ngasebenza labo ukuthi betshaye izitina zabo bezitshise njalo beyakhe as a community, sakwenza sibambene simanyene senzela wonke umuntu owayefuna isitina lasekwakheni laphana sabambanisana sathola lama-skills othi beyakhe. Ngi-2014 2015 ngike ngaba lilunga le-resident association, ngagcina ngingusekretary walo. Kwagcina kungenza ngisebenze njalo le-ward development committee ekakansela lo khona uku-ward 2. So ngibone ngani ekusebenzeni kwami abantu kune-potential ukuthi maybe singayenza ngcono kumbe singayenza okukhulu ma singangena ngephalamende nasekhanselini ukuthi sizenelise lathi ukuthi sithi control ama-state resources.
Okuyikho ngathi kuyahlupha kakhulu eBulawayo Central.
Silodubo le-housing manje njalo ngikhangela kakhulu ukuthi silama-informal settlements aphakathi kwe-constituency endaweni ezimbili zingathi zintathu, kule ndawo esemguza ngale, kule ndawo esecabatha, kule ndawo esenkozi 9. Abantu labana bangani badinga usekelo lezindlu ezingani ziyafordable ngama-low income earners. Kodwa ngibona ingani i-solution ukuthi sibe le-legislative framework ezavumela kumbe ngukansela kumbe i-city council ukuthi bevule izindlu laphana, kwakhiwe izindlu njalo masizalokhethwa siqale ukuphiwa labo abasendaweni lezo maqala singakakhangeli laba abaphandle kwendawo lezi ukuthi ze abantu bethole izindlu ezeneleyo. Njalo silohlupho lwe-health care singakhangela especially ku-ward 2 lo-ward 5. Ward 2 ulesibhedlela esisoda i-Northern Clinic, kodwa imele isevisi abantu kuze kuyefika e-airport nakonowood ngalo dlule Richmond. Njalo i-Ward 5 ma ngikhangele akula iclinic ekhona laphana, abantu bahamba e-town kuze bethole i-primary health care, abanye sebeze besiya kuma-private operators. So ngibone ngani silungise umthetho ozayenza ukuthi i-health care ibe accessible njalo ibe expanded within the constituency. Njalo iBulawayo Central masikhangele it's a nerve of iBulawayo and the southern region, ngoba kulapho okule ama-industry wonke, kulapho okule i-power station ezimele si-service iBulawayo yonke, kulapho okule international airport engenisa imali lama-visitors amaningi. Kodwa masikhangela iBulawayo Central igcwele ubuyanga njalo igcwele i-unfairness masikhangela indaba zemisebenzi ne-youth empowerment. So ngikhangelela ukuthi advocate for umthetho engithi employment equity law ozayenza ukuthi abantwana beBulawayo Central labantwana beBulawayo jikelele bebe yibo abaqala ukuthola imisebenzi nayisiba khona nama-opportunities ama-economic opportunities abakhona koBulawayo singakakhangeli abangaphandle. Njalo umthetho lo mnyaka ngikhangelela ukuthi usebenze njalo ezigabeni zonke kumbe ama-provinces zonke elizwe ukuze indawo zemisebenzi sidaleli ukuxabana lokhu esikubonileyo recent o-TM Iber sokumanisa ukubhikisana ngendawo zemisebenzi. Njalo ama-resources esiwaye silawo laphana ebenefithi uBulawayo esingakaphumi ibhande njena ama-industries lawo indlela kumele eti-revive ngawo sikhangele ukuthi okwawawisayo kuqala yikuyini. Ngasikhangela indlela abayenza ngayo uhulumente owenza ngayo kathesi bakutholakala imali ze-revival zama-industries lawa babuyela ebantwini labana u-presided over i-demise ama-industries lawana. Nganika umzekelo so-emelini kulobaba owayeinvesta imelini ivalwa laphana, kodwa makutholakala imali ngengabona on two occasions bebuyela naye lo baba sebengani bakhulumisana naye ukuthi ebe nguye othola imali yana, kodwa kusobala ukuthi kakwanisi ukurana ibhizinesi yana njalo kasozianelisa ukuthi ayivuze. So bensithi sikhangele sibe lo mthetho ozayenza kube lula to revive ama-industries eBulawayo njalo kube viable singayenzi into ze-corruption kade zenzakala le-nepotism ukuthi kukhangelwa owebandla lezani kumbe kukhangelwa umntaka-anti kumbe umntaka-malume.
Amathuba akho ukuthi unqobe ubona enjani?
upright civil uma sikhuluma labantu njalo ngikhuluma nabantu abayibo abanginomnethayo okuyikho okuyenza ngibe nesiqiniseko ukuthi hhayi bazangivotela ngoba kukalutshwane ukuthi abantu benganominetha umuntu bemcele ukuthi ebamele bephinde bengangivoteli ngelanga lokuvota. Amathuba akhona njalo uma sikhulumisana labo si-adopte indlela yokuthi sikhangena ngokuhambela abantu emizini yabo sibaqoqodele ezindlini zabo siba ne-engagement engathi i-intimate lapho esizwa khona ama-aspirations abo lama-priorities abo lezifiso zabo nalokhu abakukhangelelayo from umuntu abazamkhetha lami ngisenelisa ukuthi ngibathengise ama-policies ethu lokuthi sizazisebenza njani. So ngibona ingani i-engagement le esiba nayo elezithelo ngokhetho loluluza singaselaye former president Robert Mugabe njalo singaselaye ubabuthangirayo othile unyaka lokuqalisa okwenze kwavuleka ama-dynamics amaningi in the political discourse elizwe njalo abantu sebekhangela umuntu zama-policies akhe kulalokhu anesasikwenza kuqala ukuthi kwakuvotelwa nje iparty ngoba kule-disgarnment ye-ZANU PF kathesi abasakhangeli lokho. So amathuba ami a-bright kakhulu njalo ngile qiniseko odingizani ngoba ukhethe lona.